inhlanganiso ebona ngokudingela abalambayo ukudla phansi komanyano we-United Nations i-World Food Programme ithi indlala iqhubeka ihlasela ngamandla eZimbabwe njalo idinga imali engange US$293 million yokudingela abalambayo ukudla. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
I-WFP ithi izakhuphula inani labantu ebavela ukudla eZimbabwe ngokuphindwe kabili ngozibandlela lifike ku-4.1 million. Ngakho inhlanganiso le ithi idinga i-$293 million yokuthenga lokhu kudla. Kodwa ithi okwamanje ilemali engange $87.9 million kuphela. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana David Beasley wethule umbiko esithi indlala izaqhubeka ihlasele ngamandla langomnyaka ozayo ngoba kukhanya kungasoze kube lezulu elaneleyo njalo lonyaka. Wengeze wathi ukudula kwentengo yezinto ngenxa yokudilika komnotho lakho kwenza impilo ibe lukhuni ngamandla ebantwini abaningi. La ngamazwi agcizelelwe ngesinye njalo isiphathamandla se-WFP esibona ngokuqhotshwa kwenhlelo zalinhlanganiso eMathebeleland. Unkosikazi Praxedis Moyo ekhuluma le-Studio 7.
Umumo wendlala uba mubi kakhulu ngenxa yokuthi abantu kabazange bavune okwaneleyo ngomnyaka ophelileyo. Phezu kwalokho abantu sengathi imali abalayo eyaneleyo ekubana bazithengele ukudla, lentengo yokudla ingani iphezulu. Lokho kusuke kwengeze uhlupho lwabo lokufinyelela ukudla.
Nxa liqathanisa emadolobheni lasemaphandleni lingathi kukhona lapho kungcono khona yini kumbe kuyafanana nje?
Umumo wakhona ngathi uzinxa zonke ngoba yonke indawo akungathi kakuqathaniseki kangako.
Umamoyo uthe bakhangelele ukuqhelisa inhlelo zabo zokwabela abantu ukudla ngozibandlela bafinyelele izigaba eziningi ezigoqela ezenyakatho lezansi yamaNdebeleni lapho abangakafiki khona. Isakhamuzi seKezi umnumzana Lethukuthula Dube uthi bakumelele ngabomvu lokhu kudla ngoba okwamanje uMangoye uselala eziko.
Akudla lonyaka akudla, sibhekane le-black market kuphela, izinto ziyadura, akulancedo yabantu abalitholayo lapho.
Kazi kafika inhlanganiso ezifana labo WFP labo World Vision.
Lokhu-ke ngokwakudala khathe sakula ngitsha sikuyezwa vele ukuncede esingalithola nje sibhekane lobunzima.
Umeli webulili maWest edale lephalamende umnumzana Dingumozibhothe laye uthi eyalo nyaka indlala imbi okumangalisayo.
Sibilo sibili, ngibonga nje ukuthi uhulumende uyizamile ukungenela ancedise abantu bayahola umumbu nge-drought relief program. Kodwa iqiniso elikhona babankomo indlala ibhahile, ibhahile okuzwisa ubuhlungu ngoba abantu bakithi abazange benelise ukuvuna ngesivuno somnyaka loyo esanda kuqeda. Yikho-ke abantu bakithi babhekane nendlala.
Amazwi kaPhuthi agcizelelwe ngowake waba ngumeli we-Insiza South edale elifanayo umnumzana Malaki Nkomo, yena othi izifuyo lazo seziphelile esigabeni sakhe.
Lokhu kuyadabisa kakhulu, lokhu ngababala ngaba khona semhlabeni. Okunje angaze ngikubone liqiniso elikhona, labantu abaningi bangafakazi ukuthi okunjeasaba kubone. Amadlelo akula.
Inani labantu abalambayo njalo abadinga ukudla eZimbabwe lifika phose kuzigidi eziyisishiyagalombili i-7.7 million. Izigidi ezimbili zisemadolobheni kuthi ezinhlanu zisemaphandleni. Inani leli lilakho ukukhwela kuyiwa phambili nakuphela izulu likhanya lingekho. Njengokutsho komqondisi we-WFP umnumzana David Beasley, kusazokuba kubi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC. Yimi untungamile inkomo.